uhulumeni weZimbabwe kavumele abantu beZimbabwe ngeqiniso ukuthi kukhulunywe obala ukuthi kuwakonakala, njalo kuyadingakala ukuthi kulungiswe okonakalayo. Engabi esiba ngohulumende ovimbela abantu ukuthi bekhulume ngokwehlekayo, engabi ngohulumende ofuna ukwenza ngani yalungisa kodwa nje on the other end enguye ogangayo. Ma kuyikuthi uthi hayi yena kazimiselanga ukuthi udaba lolu lukhulunywe, kaphumele egcekeni. Uma ele njongo yokuthi kakulungiswe, kakulungiswe ngokupheleleyo, ngoba nanamhlanje kuyadilizwa ama-plugs, kuyadilizwa lokhu lalokhuya. Ulabantu abathathelwa impahla, ulabantu abathathelwa izindlu ekhwekhwe, ulabantu abathathelwa izindlu esitunguza, lanamhlanje zilabantu abahleziyo. Akula nto esiyenziwe ukuthi abantu laba bathathelwa into zabo, bebiselwe into zabo ezathathwayo.
Ugatsha olufana le-Truth and Reconciliation Commission, mhlawumbe lapho kubuthaniswa khona abantu bekhuluma ukuthi lo wonani, wabulala bani, lo wabulawelwa bani, bexolisana kuphuma iqiniso, kungaba into esebenzayo yini alubana ithe yenziwa ngaleyo ndlela?
Okokuqala, kungaba into esebenzayo, kodwa kathesi kalukho ugatsha olunjengalolo. Ngoba ungakhangela i-commission le ye-National Truth and Reconciliation, ukhangele abantu abakhona khona phana, ukhangele ukuthi iminyaka yonke ikakhulu sokufakwe leyi after kuphela kwe-term leyana eyalabana abaphumayo, laba abakhona kathesi uma ungabakhuza nje into eyodwa asebeyenzile, nokuthi nje abantu uma bevayolethiwe okwenzakala kathesi singakhulumi nge-ground ukuthi bake bakhipha nje i-statement bekhondema ukuthi okwenziwayo ngohulumende, okwenziwayo yizana ngaliphi naliphi bandla nje kakuqondanga akuphiwe. Okutholakalayo kathesi ukuthi uyathola ukuthi bonke abakwenzayo balandela okufunwa yilabo abaphethe amandla. So eqinisweni singazake sithi ikhona leyo commission, ngabe kuba le-commission ezakwanisa ukudefend abantu, ngoba le-commission ngo-2018 kwadutshulwa abantu kwafakwa i-commission kamokhandi, lanamhlanje ama-findings ayo akunamuntu owaziyo. Okufana nalento yena liyana yabo-Chiyambagwe labodumbutena commission, thina elizweni lethu into eluhlupho yokuthi ama-bodies la, ama-commissions lawa kawanikwa amandla amaningi, asuke bengama-commissions abuswa yihhofisi kamongameli.